udaba lolu sulugangathi yamadolo ukuthi sisiya kukhetho ngo-2013 kayizange sibone igama likabhona lisemaphepheni lapha kwakuncintisana khona inkokeli. So kuyasidanisa ukuthi uMgabe uthatha imali kaZulu waseZimbabwe ahambe lomntanakhe emsebenzini kahulumende lapho kungamelanga abe khona, edlalisa imali abantwana baseZimbabwe bebulawa esibhedlela ngokuswela ukuthi belatshwe, abantwabethu abayi ezikolo ngokuthi abazali kabasanelisi ukubhadala i-school fees. Sibulawa yini indlala, ethatha imali edlalisa ngoba thina besingazi ukuthi uhulumende waseZimbabwe usikhokhela imuli yabomgabi, hhatshi abantu abakhethwa ngabantu ukuthi babakhokhele.
Akhona yini amanyathelo elizawathatha phezu kwalolu daba njengebandla?
Amanyathelo akhona sibili. Okokuqala, esizakwenza udaba lokuzamele ukuthi lufikise edabeni lasephalamende ukuthi kanti kuvele kusanoba into kakhona, ngoba kakusazwakali ukuthi uMgabe uvele yena ufuna ukwenzani ngaleli lizwe, ngoba indlela asesenza ngayo sokungazani iZimbabwe i-flea market yakomgabe lapha abenza khona umathanda, ngoba kakulamuntu ozabatshela ukuthi benze ulutho, ngoba thina ubona asimazi elilunga likahulumende, simazi engumntwana kaMgabe. So ahambe ngebizo laseZimbabwe esebenzisa imali yamntwana baseZimbabwe yinto engavuma evumelana ninye layo leyo, njalo kakukho emthethweni ukuthi lo mntwana ahambe ayesimela i-12 million Zimbabweans bayamela ngomuntu esingazange ke simthethe ngokuthi uzala ngumgabi, yinto engavumelana ilihlazo umhlaba wonke jikelele. Njalo izalwane zaseZimbabwe isikhathi besifikile ukuthi hhayi sekwanele mgabi, lokhu kwenza khona yeyo ukuthi hlambaza.